njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kambe kwenzakalani. Emalangeni nje besengani kuyathembisa ukuthi sikhansile ibisingani uyasinika amanzi, especially ngesikhathi se-trade fair, amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi, kodwa bengani abuya kungconywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sibili, hayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana okuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini. Vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansini bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla yiliphi lokuthi elingekho. Lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngikho namhla lakusasa, vele amanzi awakho. Abantu bathola nzima amanzi kukhansini lapho. Angikwazi ukuthi uhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona becouncil sikhisa balomhlangano icouncil ezakhamuzi esithiwo laphana, sikhuluma ngokuthi kanti icouncil sibabuza kuthini kanti amanzi, bavuma besithi amanzi akhona sila khona ukuthi angasilasta ngebhosi umnyaka wonke, kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa iyo ebacitshela amagesi khona ngalapho kusuka khona amanzi iyobuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela izesa kwaphuma i-statements ukuthi izesa ayisena kucitsha sethuza exemptwa yokucitshelwa amagesi. Siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje xa amanzi akhona engasabuyi malanga wonke, kutheni njengoba amagesi sekhona njengoba yibo ababekhala ngami.
Ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi, njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalile incwadi zokuthi bengacitshelwa la manzi nxa bengabhadalanga?
Ukhuma iqiniso qiniso, asikwazi ukuthi amabhili lawo izincwadi zonezo bazinikelana abantu navele amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala suyinyanga amanzi engabuyanga. Pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazitha amanzi awakho ezindlini. Njalo siyakwazi ukuthi khona i-billing system yabo yi-CEO up to date. I-billing system yabo laba bathatha amamithi ezindlini asibaboni thina, zeke sibabone babuya nje qoqo ngakulezinye indawo lapho babuya khona, but thina sikwazi singababoni abantu bona bathatha ama-water amamithi e-retail. So sikuyadanisa sokuthi council sebe sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikhulinswa nalezi zesa ukuthi amanzi nasena amagesi kasena kucitshwa amanzi sokumele abekhona through nje uthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage naleyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 59% bakuthi ukuthi khona zalast after next rain season samba ukuthi amanzi avala avula. Lokuthi izinto ezisayo khona ngalezilungiswayo encima efenile kanti kufane okuyikhokho okubangela ukuthi khona abantu izakhamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CPD amanzi atholakala, kanti iwaphi amapipe yona angela ayihlukana la la abantu abathola amanzi i-CPD lelokuzeni le ma-industry kuyayizenta amanzi every time, kanti thina abantu siswela njani? Yithi esibhadala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemta yibo abanezikrati ezikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola teli. Ye, sakwazi singama-industry sakwazi se-CPD but laba ababhadalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.